kukhona khona kokubuye kwemongameli ukuthi izikondiso ze-SADC thina siku-SADC la thina sisebenzelana namazwe e-SADC njengoba siku-SADC laba i-European Union layenza okwayo ngale labona e-Central Africa labayenza okwabo labo ngale okukhonana lokhetho kodwa kulama-standards alokuhambelana entweni zonke eziyabe zisenziwa ekhethweni lo lokunusana kokuthi labana ababuye bezokhangela labo bezosikhangelela ukhetho kodwa bathole ukuthi bomu okukhona thina silandela khona okokho okwabekwa yi-SADC oyiwa ama-electoral reforms ayenziwayo asiwayenzanga siyizimbabwe kuphela sayenza simanyele lamazwe e-SADC siyenza ku-uniform ndikuyahambelana okwenziwa amazwe e-SADC lanxa sihamba siya-observe bona ngale amazwe observe lala kuyabe kuhambelana kodwa laba bani abafunayo laba ukuthi kube lama-electoral reforms hhayi yilabani abantu abathi bona bahambe ngoba becela ama-sanctions ngani bese besenza ukuthi nxa sokudlala ibhola lakhona bese besithi bona umumo lwana ama-sanctions ulethe onzima ebantwini nxa befuna lokhu abaqale bona bakhiphe ama-sanctions kuqala bese sikhulumani-keze sikhuluma ukuthi nxa kunokunye abakusolayo ngoba bazabona utshani elihlweni lomunye kanti bona kwawamehlo kulogodo kule ngodo emehlweni abo ngoko kumele baqale bazihlolisise kuqala bengakaze behlolisise abanye
kodwa abamabandla aphikisayo babagawule bakhala ngokuthi okwakuqala iZEC ilamalunga ayamele kucele leZANU-PF kumbe kucele likahulumende ngokunjalo bathi iZEC ayizimelanga kayisilo hlangothi oluzimeleyo phezu kwalokho bathi kulezinto ezitshiyeneyo eminye imithetho emele iyesulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo kanti le misakazo efana labo ZBC kumele kuguqulwe indlela ethapha ngayo izindaba zamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho
yazi inkomo iZEC izimele yodwa kodwa ukuthi ubani wayesebenza ngaphi kumbe wayesebenza kuhulumente engakayi kuZEC abudingi thina lokwana nkomo kodwa iZEC izimele yodwa lapha isenza umsebenzi wayo kumsebenzi wayo ukuthi ubani wakuwasebenza but wakudobha umuntu nje ngoba ongazange asebenze ongazi lutho ongazange asebenze noma kuliphi kwezinye inhlango noma njengakuthi kathesi khonapho kulabantu abanye abaseva ku-government abaseva ngaphi abangena kwi-commission khonapha abanye ukangele futhi abanye babevelela kwezinye indawo lakwamanye amabandla bangena kubuzethi kwapha ezombusazo bangena bakhona babakhona kuzethi khonapha ngokunjalo sinanzelela ukuthi abantu bona bae besola ukuthi abantu abathile babe basebenza kuhulumende nama bekuzakhe kodwa iZEC izimele yodwa yikho kukhona lokho nkomo and sinakukhangela futhi kakhulu ukuthi iZEC impumela nale yabakhona asikhangele sithi thina i-opposition lamalunga ayidani lephalamente kanti mina ngiyangithi ngibachallenje ngahambelana ephalamende nxa lithi ukhetho kwalokhabaka kuhle lina phela ukuthi lana alikhethwanga phela ngezinye indlela lingavumi phela ukuhambe ephalamende mina lalikhethwa kodwa bakhona ephalamende ngenxa yokuthi bayi-product yeZEC yena leyo khona bayisolayo.